So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu nandlelele ukuthi amanye amabizo empofoma ebehanseko ukujungake emashinko province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa-ke khathesi sesibona i-new breed ye-leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse baze bahlele ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokho okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi ikhansili lisingani uyasinika amanzi esha ngesikhathi se-trade fair amanzi bengane aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngona.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona okwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinandlelele ukuthi amanye amabizo empofoma ebehanjiswe kogujungake emashinko province. Amanye amabizo atholakala eNkulumane, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho eZimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza njeZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuzi sikhuluma edreyineni ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikeza ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265#, uzathola lokho uyakuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakala ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu nxa besiinspection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezatshengiswa abantu kusukela mhlaka-27 Nkwenkwezi kusiyafika mhlaka-31 Nkwenkwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaningi-ningi ukuthi thatha amabizo kahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokuzima ukuthi lisinde ngoba singaphosi abantu babebaningi emzibeni iseya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi makunetebeni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngathi itholakala emayadini wena ihlala ngale ukuthiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengeziwukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
ke besibesa statistics register ku isiliyane eka nyaka 2020 athi sekukhangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanye amabizo ebengahanjiswanga ngendlela yikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kuyobugcina.
Hello ke ngumnumzana Swithan Shirohotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani Bulawayo omhle, salibonani Zimbabwe, salibonani ma-Afrika amahle. Ngiyalibingelela, mina ngingumama uMancube, Minister of State for Provincial Affairs and Devolution. Ngithanda ukuthi ngethi kini sile njabulo enkulu, sibe le njabulo enkulu ngosuku lwanamhla, suku oluqakathekileyo olokunanza i-Afrika. Isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelele amazwi esiwaphiwa ibukhokheli, amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika. Kuhle ukuthi silunanze lolu suku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye. Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Ngiyabonga. Libe losuku oluhle.
Alathi siyabonga. Lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani, kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oyesalase, obaba Kwame Nkrumah, obanda Onyerere, Jomo Kenyatta, Dr. Kaunda, labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifanele ibe le unity of purpose. Bahlala bakhanda ama founding principles, injongo ye-African continent. Bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama-Spanish, ngama-Germans, ngama-English, ngama-Portuguese, ngama-French, labanye abathile. Siyanakana ngo-1844, abamhlophe bahlala e-Berlin bazipha izindawo zokuyadinga imali nokuyasebenza, bathatha i-Afrika bayikolonayiza. Siyabonga amaqhawe amaningi akhona salala sikalale ngokuthula kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni nama elections abawenzayo ngokuprotecta alabo ababusayo ngesikhathi soneso yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele ele Sudan lithwele nzima abantu beAfrika abafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhu isiwa imfundo lokhu isiwa abantu lokhu betshele izinto eziqakathekileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje e-Egypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa ephinde ekhuphe abanye abantu abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo salihlonipha kodwa siphandaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa eshisalendi lezinye indawo ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalani hayi siyabonga mahlabe ezulu nanzelele ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono siyabonga
lathi siyabonga lo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansile yakobulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuthange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisenxema lefenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuzakwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya kungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyi-rashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngekho namhla lakusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingcebhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi iVesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyokuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela iVesa kwaphuma statements ukuthi iVesa ayisena kucitsha sethiza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipho amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo.
ukucishwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadala.
Ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo i-CEO up to date, i-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina zake sibabone. Babuya nje qoqo nxa kulezi indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha amawota amamita readers. So sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwakhulu njona lezi zesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throw nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage njona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona za last after next rain season sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifayo khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti yiwaphi amapipe yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lokuzeni le mamine le ma-industry kuyayizenta amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemntwa yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CBD but laba babhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Resident Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagxumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kusitudiyo? Ye, igama ngovukani Zulu. Khonapha ngisekhezi. Ngizobuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akelekile, siyanani lezane. Siyanani lezane, yazi liyasiphambanisa. Liyasiphambanisa thina abantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izane iyasihlukumeza kanjani. Siyanani lezane. Ikhona iparty yenu, Mthwakazi Republic. Akeliyivotele layo. Kuthola ama-seats, ingene ephalamende, ingene ku-council. U-president lizabona. Selingafaka debate. Yes, Chianan Lezanian Lezanian. Yes, Vissela Emufa, Alibon, what if there is an essence a lot. Kamalam move guns during a pinda foot. I guess for Telenim Taraz, Tolamasis Parliament. Matevelin, I told Amasis I Velila Udala, Salon Com, I call us that Kaisa Konokunism. Makme Matevelin, Kume, and the Rom Taraz, Sugela Equero, Zefira, Uchas, and the Sugela Pate, which is Zefira Uzam. Mbezi le yindawo yakomthakazi asithole nama-seats ethu nge-party yethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke lekelekele mani nanto emathebeleni izanu ikihambele le ethole ama-seats kiyo akhona ngapha komthakazi lizwe likamthakazi asilinanzeleleni shiyanani lezanu izanu ayiphume kuyona le indawo engiqambileyo.
Yebo Studio 7, yebo Studio 7, siyabonga i-continued reporting elisenzela yona, siyabonga kakhulu. Ulu ngesilungu ungayishini engathi iziphofu ngolwazi ngoba hey isikutshelwayo kuleli lizwe unzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyukuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyichweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusithoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokwesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa okwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehlule kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele okukhulumayo umfana wakofohlwane mhlaba ithwali ngiyabonga
sibuyele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka singelabalalela umsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF sezomathanda ezweni lakithi ukuthi umnankakwa nje obesesonto isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa yakwazi tongari ivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhinga lalitho ino loda oluncane abalwenzile lokwephula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi khombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okokuthi noma abantu bezanu bezijethu bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi lobese likuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso isokuthi amazimbabweni wonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendi ungumthangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi izwe lelo melikhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi abasapoti izanu nje amapostori nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakaniphe bevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabweni ukwelinye ilizwe bakuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababeyozobona la emzantsi afrika kumbe bebotswana kumbe bebritain befika bekhuluma bangamapostori ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo eliyizanu ukuze thi bebe lesithunzi njengamazimbabweni amazimbabweni ayekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumente oza sifake isithunzi lesizotha singamazimbabweni siyabonga
lelo studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanamndi ngifakile ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumeni wethu lo wasezimbabwe unochuku kunenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola kuyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la vele uhamba ngazo zonto lezindlela zokungcola naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni so abantu bengamangali okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwe ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajeli hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thini inkokheli zethu ngezingcwelele ezithinteke ebulaleni ekudlenguleni ebuseleni
studio 7 linjani basakazi bethu abahle nyanibingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo eboda yethema itengwe ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kwanale kubompumalanga emashonaland kanala sekuyiba sebebusa eboda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emaitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu lento le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicela ube ngifisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleleni nje kube kuya ngami impela bekuzeke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholesho la aseplumtree sike siyehlangana phakathi kumazamo yami emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo nendlula zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besenzisa yonke into akusayenzi
linjenjani linjani basakazi bestudio 7 olibingelelayo nkosi umfana kadlamini osuke endaweni yasenkayi ngingathoni ngicitha isikhathi ngithi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti wayi laba abantu ababusayo bengake bephume bededele abanye kambe sho unyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kutsho uthe hamba babona ukuthi bayabulala lokhu phela sekwenzileyo kufana loku ukhupha umuntu ade echemele ibrook sesifaka umuntu ohudele ibrook hambe shiwa kuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandle ukuthi ulungise nxa kuyisapho sikhandle ukuthi wena ufike uhlohle wena ufike uchaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona into okuyikuyangisa khathesi nxa yasukuthenga namafremu ethinabezizini emamiliyoni onke lapho abona nje kuswela ingqondo yibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sibona abantu bestruggle ngesikhathi se-covid sezidlela imali kuze besithengisele ama-mask eyiwo abakhuphayo ethengiswa khathesi nga bathathe imali ebencedisa abantu kulokutshona besenza into ezingelamsebenzi khathesi abantu theyare struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha ke abona nto okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kasekazi selifuna ukuthi ngalo buswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngakangena akasibuse elilizwe sifona labantu intanga sikhambeni sike siyevota okuningi bethu sesifuthi sikhuphe umgulukuqule yamkhulu sesazivela umuntu wathiye wona ilizwe nelayo ngenalorobat laba abantu abasuke beyihlala eplazini velayo sebephelwe ngumphansi
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulumeni noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town siyakucela Nhlanhla Mahlangu yazi we are worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe sonke sisesigangele nje sinjenje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe iway forward singaya kanjani wena nje ubhizi nje ngolokhu ubulisana nefamily yakho ubhizi lokhu ukukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhone ukukhuluma izinto eziaffecta as a nation lezo zokubulisana nefamily yakho sizozibona masesilithathile ilizwe ndoda siyakucela ndoda siyakucela sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uma manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo, amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal, umnumzana Usman Sonko, owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikisha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still creep from the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit for 4 years when I lay low. Listen, bunny, get a chance to blow. I got the lamanjan, but I'm cash down and jungle bobo. But look, but since I'm a king, but I'm telling you, what didn't I mean about teaching, but what? What didn't I mean about putting my tongue? Shit, that you miss girl, or I don't know the feeling. I'll go put them, put them, go about put them, and you put up a cock. Who knows the legends? They put up a cock, a pork up a cong, a sugar lingo, the telling and best. Not a song, I'm not telling and best. I'm not telling best. I'm not telling and best. I'm not telling and best. I'm not telling and best. The level is high, yet when I get some of a tiger long bamba. Every time we speak, I tell my lesson, and I got the heart of the master, the passion, and brother, the cousin, and cousin, the switch, and the rapping, the cousin, and the bunting. You go balloon, come on, mama, move, and you're about to, the belly about proof, the egg. When I step in the booth, oh my god, you're going across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come a predator, tell me I'm buried, and force to carry your cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am
a man. Abeke bengimele ingoma kaawakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakwaBulawayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impelasonto elithukela igama nguChrist Gandeng sithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.